Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlazi ku 23 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye.
Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapholisa. Obekhokhela ukuqoqa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe ibail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokho laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Africa sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilijumi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezinkonzo bayaxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze lockdown ukwenzela kwenqabela ukukhuphuka kwenani labale coronavirus. Umfundisi uSeni Sibanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye, njalo kusho ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama mask ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu. Abantu abaningi bagqoka imaski nxa behlangana lamapholisa kumbe befuna ukungena ezitolo, ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikele impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu.
Njengezinkonzo, kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19?
Kuyadingakala ukuthi kube yilo lalo umuntu okhona abe lo mcabango ukuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholi lo mkhuhlane kimi. Njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando, lo mkhuhlane uyamemetheka. Kumbe ngabantu abayezinkonzweni, kumbe ngabantu ababe ngikhaya, kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu ukuthi linto lomkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu. Njalo ngiyacela ukuba ngalesi sikhathi kulaba abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambisenini kumbe sizisa kulaba abahlala emajele kumbe siyazidonetha ku-social welfare kumbe sizihambise emachurch ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele. Ngenxa yokuthi nxa umuntu ele ngubo ezinlutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona i-pneumonia ukuthi uzabe se sokusiba so lomunye umkhuhlane obakhona ngaphezu kwalo ovele usukhona leli gcikwane le-COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda esiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye, isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imkhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo ukhangelelwe ukuthi uzaqitshwa kusasa. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ukhokhela inhlelo ezijeneyo empilo hospital uthele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela se-Thorn Grove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
Aba i-Thorn Grove le kusileni lokhu ezingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcwele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital. Yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo. Lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khonapha phansi ukuthi bazame ukunceda abantu. Kusamelele leyo Thorn Grove le kusileni leyo ukuthi yavulwa nina sikwazi. Yikho kuzanywayo khona lokho.
Kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho? Ukususa abantu empilo libahambise e-UBH. Le-UBH la ibisa abantu khona ngapho ke empilo hospital.
Kunzima kodwa kumele kwenzakale ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza siyazama khonoko esikuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo. Ngoba nxa singayekela ukuzama, mboni ukuthi abantu bengazuza uncedo. Yikho ubona ingqondo zethu zilomcabango onjalo. Abantu bayamele bahambe kusukela izolo sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile. Ngoba kumele batestwe abangale UBH ukuthi kubonakale ukuthi hayi abalamkhuhlane we-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikhona lowo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa. Kodwa nxa kungathi kuyahlupha njalo, hhayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlabe ezulu bakithi sesikhankasa sesakhankasa siyazama ukuthi lisililuma indlebe bantu mahlabe ezulu. Umkhuhlane mubi, sicela lilalele nxa sikhuluma. Siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo siyethule iziqondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yi-COVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Iningi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu impahla lokudla okuza ezweni uvela kwamanye amazwe bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanjwa igcikwane le-COVID-19 edolobheni lakobulawayo lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanjwa i-COVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa.
Lokho kwenzakalayo mntana angisabonthi impahla zonezo bakho i-corona isingene empahleni njalo nxa uboni yabonthi izidumbu zakhona zabe zingafakwanga ema-cardboxini kongubhangra sigoqeli.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo undodana Moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Abantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi se-COVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni imbangela yokufa engaziyo. Hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane okutsho ukuthi bonke abalokwenza mbe lokuphathelana laleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide iyabe ibangelwe ngabantu. Kuthi abazatholakala bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kukaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlangene lokudla lempahla, ikhansile edolobho lakobulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewa yi-COVID ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumunisipala wakobulawayo umnumzana Patrick Ncube uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake amagrocery phakathi kwama-trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane we-COVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale kulama funeral parlor akhona ngale kubomakhelwane. Ama funeral parlor lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. And nxa kuyikuthi ubuye ngama funeral parlor lawa uyedlula eborder efingafika eborder ngale abe border bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho ukubulele umufi kuyini.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lomkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene lezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo. Abathola izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo kodwa uZulu uthi unabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebail ngumanje lamhlanje wathi kaphenduke edale mhlaka 6 Ncwabakazi. kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono laye uzalala isitokisini lamhlanje ngemva kokuba uManje ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hatshi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ungari vume umise phambi kukamantshi esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncishwa kwakhe isibambiso sebheyili esithi akalacala.
Sesiphume edaleni uJacob Ngarivume uncitshwe ibheyili ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibheyili kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba we High Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe nguManje.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba we High Court masinya uthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hathi nxa sisebenzisa umthetho kuphela kodwa nxa ucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wetheswa leli cala ndawonye nentatheli zindaba umnumzana uPhochingono bona abamiswa phambili kwaboManje abehlukeneyo. UChingono umise phambi kukaManje obengakafika esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uChingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili esithi uza kutsho kusasa ngoba isikhathi bese sidliwe ngumanguye ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofake ngumongameli owokuba wonke umuntu abe sendlini ngihola lesithupha ntambama. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kweleSudan abathakazelela ukubotshwa kuka-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa ongapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo. Abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingqoqo.
Silokhu esele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapha engekho khona. Kulabanye ababona ngazwanto abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa badla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into leqiniso. Bonke abalamanga abantu bonabo baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le-corruption jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona ku-MDC, amasela akhona ku-civil society, amasela akhona ku-ZANU-PF. So into yabo leyidlizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance. Abanye sizwa ukuthi abaphiwa izimali kumbe kungamanga kumbe kuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSibanda Nyamuzwa. Uyakhuluma kodwa ke nga umlalelisisa ilanguage yakhe singani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana bezimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona kuliqiniso lokho, kodwa kwese sikhangela eZimbabwe ke-lockdown yangikhona-ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadani ukuze kube nini. Abantu bashela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisile mhlaka 31 July kumele kwazakala ukuthi ngaso MDP Alliance, kodwa-ke libandla okuthiwa ke likangarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgqabo esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo, indawo ezilayo ibangazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgqabo afake umnangatho. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sine-COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo, nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahluluze egugurawundi kule curfew kungahambe busuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segugurawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba la malungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sontengi kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 alandelwa, bazalandela, akulantwembi ngakhona lokho.
Ye, nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngicela singakufaki lapha ngoba ayisuwe wedwa wabona igugurawundi, lami ngaba kukhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana nayo, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafuswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59 siqale sabala u-section 58. Okwesithathu uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile ungarivumi ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19, wehlule kungiphendule. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode Harare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene begqoke izikhipha ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangikhona, ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelele izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya kujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, seze siqedile izanu yaphiyayo uChina Masa wathi yena yinto yawo. So kutsho ukuthi indaba leyi ayilani lo section 59 ngabantu abajonge ukugenqula uhulumende, kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke udaba Ndlovu. E-South Africa kukhona i-curfew lakwamanye amazwe kodwa kabakhulumi lokhu okhulunywe eZimbabwe. Uthinwe?
Uthilo uSibanda ukuthi esasasuka kuqalisa ngo-9 ihola lesishiyagalolunye ebusuku, lapho eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi lesasibalekile saba sezindlini laba abangela mahambelo-ke abangele zabo izimota-ke lokho belayinile okodlokhu uthithiloza abatshayela besedorobheni bahluluza ngamasotsha lamapholisi. Kuyadanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani. Abantu kasoze-ke bavikela, soze-ke babe lama-maski, soze babe lama-sanitizer. Kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.
Umnumzane
uMnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MTC Alliance ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osule minyaka emihlanu uqhutshelwa kwele Bilitani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Facebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi uMnumzana Lucky Moyo utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering kuFacebook.
Uzaqala ngo-2 nje kuze kuye kuba late. Kuza kuba kulabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza ama-poem esikhalangeni, labantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo ezise Plumtree Case Cholocho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Ungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungelalutho lubi kodwa bavuselele nje amasiko wabo noma bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live ku-Facebook ku-portal ebukalanga gathering sivele sile portal yethu. Kulamanye ama-portals anjenge-radio bukalanga, lamanye nje ama-Facebook page abantu asikumbobaba uBango uDifa, labanye uLucky Moyo babu uHani Faka Ndlovu. So labo bazastreama kodwa ke main one iza kuba ibukalanga gathering portal kuFacebook. So abantu abase South Africa abase Zimbabwe noma bangaphila ngapi kumhlaba baza kukhona ukuthi kona basjoin babukele nje amaqembu ahlabelayo anjengabo Danga Basi, abanjengabo Teach Malaba sinazo, abanjengabo Mdala uNdingo Jowa osekhulume ubaba uBango omunye wabemeli bethu osehlanganiselaye, labanye uthiwa ngomoyo lo moyo maybe lati uma sivunyelwe siza kula loba A1 ngo
eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi kwana umuntu owesikole sivendeni kumbe imvelaphi yakhe isitonga kumbe isiTswana kumbe isiNambia kumbe isilungu iScottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokuthaza nje ukuthi kwana imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisane ukuthi lina liphela njani, lani liphela njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kubukalanga gathering. Siyabonga.
UMnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni ye-Facebook lonyaka ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bilitani.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili, 2034. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.